So we zika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolwesithathu mhlaka 22 Mphalakazi 2021 noProphetess Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
I-Unity Day le mina ngithi ikhefu ngebizo. Ngoba ngikwazi ukuthi i-Unity leyo okukhulunywa ngayo yiphi. Izapho kade uyaphuma kuzana. Nxa befuna ukuthi kube yilanga esebenza kumbe ngabe liyadlulisela phambili kuphakathi kwesikhathi abantu bathole ukuphumula.
Abadabuka emhlobulweni emaNdebeleni baveza imibono ehlukileyo ngokunanza kwe-Unity Day.
Asithenje umhlangano usuqalisa abantu sebefikile. Yathutha inkamba yonke njalo yamapholisa yana. Bavala amasango lamagedi bathi hayi asisavunyelwa ukuthi siqhubeke ngomhlangano wethu namhlanje. Mina njengebhethi kusiphumela obala ukubana uhulumende ukhuluma okunye kodwa yena eleyinye intentions zakhe. Ngoba nxa besithi asikhulumeni sikhululekile ngendaba yegugurawundi kodwa bese besithumela njalo enye igugurawundi encane ukuthi izosixotha emhlanganweni. Siyazothi akho abamanga eqiniso yena.
Umcimbi wokukhumbula ababulawa ngumbuqazo wegugurawundi obuqoqwa yinhlanganiso ekhuthaza ukulondolozwa kwamalungelo oluntu. Ebhethu likaZulu namhlanje umisiwe ngamapholisa. Ele Zimbabwe liqhuba ihlolisiso yokudinga ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 elakho kwamukelwa ngumzimba wabantu abadabuka eZimbabwe lasezwekazi le-Afrika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abajabuka emhlubulweni emaNdebeleni baveza imibono ehlukileyo ngokunanzwa kwe-Unity Day. Abanye besithi ayizange ilethe inguquko empilweni yabathinteka ngokufuthelana okwabakhona phambilini kokulotshwa kwesivumelwano esakhokelela ekubekweni kwaleli langa njengekhefu. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekubulawayo.
Iningi labantu abadabuka emhlubulweni emaNdebeleni lenkabazwe lokhu belokufuthelana okukhulu ngesivumelwano esalotshwa ngomnyaka ka-1987 phakathi kwebandla le-PF SAPU leZANU besithi kasizange silethe inguquko empilweni zabo. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Mandla Chuma uthi i-Unity Day sekulikhefu ngebizo.
I-Unity Day le mina ngithi ikhefu ngebizo. Ngoba ngikwazi ukuthi i-Unity leyo okukhulunywa ngayo yiphi. Izapho kade uyaphuma kuzana. Nxa befuna ukuthi kube yilanga esebenza kumbe ngabe liyadlulisela phambili kuphakathi kwesikhathi abantu bathole ukuphumula. Manje kade sivele siphakathi kwekhefu lekhisimusi. Abanye vele angibona ukuthi bayakhumbula ukuthi umhlaka 22 lo yiyo i-Unity Day.
Isikhulumi sebandla le-MDC Alliance umnumzana Sweden Chiroza uthi i-Unity Day ayisasizi zizalwane zeZimbabwe.
Ngoba lilanga lapho esingathi khona amalungelo ezanu PF athokoza kakhulu ngalokho okwayenziwa ngumnanga kaGomgabe leZANU ebantwini besiNdebeleni.
Omunye wabalwa impi yenkululeko umnumzana Matthew Sibanda uthi i-Unity Day yayingeyokubhula umlilo kuphela.
Yabakhona yayiyunithi nje kuphele ukubambanisa abantu. Ithi asiyibonanga uncedo layo kayisebenzanga lutho ngoba yayiyinto nje ukuqeda umsindo. Ngoba zange silubone uncedo lwabakhona kwiyunithi ziphandizane lezaphu ibanse. Okwalala kathesi nje kulokho kungakhanya kuhle kusebenzane.
Namhlanje umongameli utshele umhlaba kunkulumo yakhe lesizwe ngelanga le-Unity Day ukuthi uhulumende wakhe wenza konke okusemandleni akhe ukubona ukuba isivumelwano esalotshwa zinkokheli zamabandla e-PF SAPU leZANU. Umunye umnumzana Joshua Nkomo lowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ziyagcwaliswa. Edabeni legugurawundi oluyilo oladala ukuthi kulotshwe isivumelwano lesi uthe uhulumende wakhe wenza yonke imizamo yokulungisisa ukuze inhloso yokubekwa kwaleli langa ifezeke esithi abantu kababe lokubekezela njalo bazehlise njengalokho okwenziwa zinkokheli ezaloba isivumelwano sokuthula. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa ezidabuka ezigabeni zeMandebeleni laseNkabazwe zithi ukunanzwa kweUnity Day eZimbabwe uchitha isikhathi ngoba ngeke kube lokuthula loba ukumanyana nxa labo abathinteka ngombhuqazo weGugurahundi bengahlawulwanga laba kwenzayo bengaxolisanga lokujeziswa. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
AbeZimbabwe laba bathi leli langa liqale kunanzwa ngo-1987 ngesikhathi amabandla i-PF zaphu leZANU-PF ekhumisana umlota yimizamo yokukhohlisa labo ababulawelwa izihlobo zabo batshiselwa imizi abanye balinyazwa ngombhuqazwe wegugurawundi. Umcwaningi e-University of Witwatersrand eJohannesburg umnumzana Jethro Mpofu utshele umbuthano oqoqwe ngabenhlanganiso yegugurawundi Survivors for Justice ukuthi uhulumende angazikhohlisi ngokuthi kungaba lokumanyana okugcweleyo eZimbabwe.
Laba abayenza izigugurawundi they are politically benefiting from it. Nabathengisa abathengisayo babalekela phakathi lokhu ebephakathi bethembeyo izigugurawundi salisozelezibeniko. Lokungesabeki kwenu njengama-victims kuyaqhubeka yanisabeki. Le dispossession imbathela zithathelwayo lokhu ezathwayo. Displacement ukubaleka kwenu ukubalekela imizi yenu lokhu elabalekayo. National Culture yeZimbabwe ireflektha ilizwe elakhulumwayo.
Umnumzana Mpofu uthe okudanisayo ukuthi zinengimpawu ezikhombisa ukuthi umbhuqazwe lo ulokhu uqhubeka kwelamandebeleni kodwa sekusetshenziswa ezinye indlela ezicacileyo. Uthi okunye kwalokhu ngezomnotho ezimbi kakhulu kwelamandebeleni xaqathaniswa lezinye izabelo elizweni. Uthi ukungahlonitshwa kolimi lwesiNdebele osekuze kwafika ekuthini kuthunyelwe ababalisi abangazi ngitsho lesaga esisodwa luphawu lokuthi bakhona bafuna sife siphele isizwe samaNdebele. Ekhuluma enkosini munye induna yakwaMthwakazi uThulani Jubane uthe imizamo kahulumende yokuzikhethela abakhokhela ukusonjululwa kodaba lwegugurawundi ngenhloso yokuthi abantu bakhohlwe ngalo umbhuqazwe ayingeke isebenze.
Kufanele bekhumbule ukuthi umendi uyakhohlwa umendi wakakhona nabo bebecabanga ukuthi umendi usesakhona ngoba kwathiwa khona forgive and forget. How can you forget? Into ebuhlungu kangaka abazali bakho beshiselwe endlini uphelile umntwana ubabona behlaba umkhosi phansi kwamalanga omlilo besikuthiwa ona ngeli langa you must forgive and forget. Hayi lo leyo ngeli yenzeka.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yegugurawundi Survivors for Justice uNkosazana noMagugu Khumalo uthi kunyamalala kwabantu, ukutshiswa kwemizi, ukudlengulwa kwabesifazane nokudutshulwa kwabantu umphakathi ubhekile akusonto engalungiswa ngobukhokheli bukahulumende owayekhokhela lesi sihluku.
Ama-victims awegugurawundi labo abafayo nalabo abasaphila basakhala nanamhlanje bekhalela ukulungiswa ongakenzeki. Kodwa ngokubona kwethu umbhuqazi awuzange waphela nhlobo, watshintsha indlela owawusenza ngayo nanamhlanje usakhona. Kungakho ke bekeleli langa sigubha lelo langa sisho futhi ukuthi namaya asayinwa iunity accord mhla ka 22 December ayikho iunity eyaba khona.
Kodwa ke enkulumeni yakhe ukuthakazelela lolu suku lamhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa uncomeleli langa lomanyano wathi selenze umsebenzi omkhulu wokumanyanisa isizwe. Uthi osekufanele khathesi ukuthi lisuswe embalini yokulisana okwaba khona lifakwe kumanyano wenhlelo zentuthuko. Uthe yena ngokwakhe mathupha uzimisele ukwenza konke akwenelisayo kugoqela ukukhulumisana labantu abonelwayo ngenhloso yokukhipha intukuthelo lobunye ububi obatshiywa umbhuqazwe. Uhulumende wabumba iqula le-National Peace and Reconciliation Commission le-Matabeleland Collective ngenhloso yokuthi kuncediswe bonke abachaphazwa igugurawundi. Kodwa iningi labantu abathokozi ngamalunga ale ikomishini langokuthi yabunjwa uhulumende athi umphakathi onelwayo. Mesiro 7 Johannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Umcimbi wokukhumbula ababulawa ngumbhuqazwe wegugurawundi obuqoqwe inhlanganiso ekhuthazwa ukulondolozwa kwamalungelo oluntu ebhejo likaZulu namhlanje umisiwe ngamapholisa. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abebhejo likaZulu ngeviki edluleyo babhalele abomthetho bebazisa ngombuthano lo bangatholi impendulo. lamhla bavinjelwe ukuqhubekela phambili ngohlelo lwabo ngabomthetho. Umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yebhethu likaZulu, umnumzana Thamsa Nqancube, uchasisa ngokwenzakale namhla.
Sithe nje umhlangano usuqalisa abantu sebefikile yathutha inkamba yonke njalo yamapholisa yaka bavala amasango lamagedi bathi hayi azisavunyelwa ukuthi siqhubeke ngomhlangano namhlanje. Mina njengebhethu kusiphumela obala ukubana uhulumende ukhuluma okunye kodwa yena eleyinye intention zakhe. Ngoba nxa besithi asikhulumeni sikhululekile ngendaba yegugurawundi kodwa bese besithumela njalo enye igugurawundi encane ukuthi izosixotha emhlanganweni. Kutheziwa ukuthi akho abamange eqinisweni.
Umnumzana Vivian Siziba owebandla lezaphu uthandabuza ngokuzimisela kukahulumende ekulungiseni udaba lwegugurawundi.
Kuyadanisa ukuthi upresident wakhuluma wakubeka ubala ukuthi hayi abantu bangakhuluma ngegugurawundi akusinto okumele abantu baboshelwe ngayo. Manje isimanga ukuthi khathi manje nxa sebevalela abantu ukuthi bahlangane bakhumbule abanye baba abatshonayo icala lakhona sekuyini. Yena luhulumende vele uzimisele yini ukuthi alungise lolu daba. Sekusobala ukuthi vele into leka kulalutho alulungisayo. Njalo ukuthi basinqabele ngendlela enjalo kutshengisa ukuthi isisekelo sombuso vele abasihloniphi ngithola kancane.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo uthi okwenziwe ngabomthetho kuyisimanga.
Kuyinto esingakhangelelanga kuZimbabwe ele independence ele nkululeko. Kodwa kumqoka nxa sikhumbula ilanga leli ikukhumbula ukubana Nkomo laye wengasela choice kwakuyi-peace accord liyana kwenziwa ukubana abantu bengaqhubeki bebulawa ngesikhathi sona lesampo.
Asanelisanga ukukhuluma lamapholisa ngoba isikhulumeli sabo besingadobhi ucingo. Abantu abalahlekelwa impilo ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi babikwa bezinkulungwane ezingamashumi amabili i-20,000. Sekuyiminyaka engamashumi amathathu lane wabhalelwana isivumelwano sokumanyana kwebandla lezaphu lezanu okulapho okwagcina kuphuma khona ibandla lomanyano elezanu PF emizameni yokumisa ukufuthelana okwakuselizweni ngaleso sikhathi lokubulawa kwabantu emhlubulweni weMandebeleni lenkabazwe ngamasotsha ayelocuku ayefundiswe ezebutho kwele North Korea. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi isivumelwano lesi kasizange siqede ukufuthelana phakathi kwabadabuka ezigabeni ezehlelwa ngombhuqazwe labadabuka kwezinye izigaba ngoba besithi kabazwisisi okwabehlelayo. Imele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Live talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forums kanye la okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Kanye le kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joe Biden welemelika wethule umbiko izolo ngokuqinisa imizamo kahulumende wakhe yokumelana lobhubhane lwe-coronavirus. Embikweni wakhe uthe uhulumende wakhe usethumela iincwadi zezempilakahle ezibhedlela ezibhekane lobunzima ngokusilela kwabelaphi kanye lokwengeza isilinganiso samakhisi okuhlola ukubana umuntu ulegciwane leli loba hatshi ama-COVID-19 test kit. Abenhlanganiso elawula umdlalo owe-hockey kwelemelika e-National Hockey League selebe yinhlanganiso yakuqala ukumisa imidlalo ngenxa yokuqansa kwenani labantu abahlaselwa yi-COVID-19 elizweni. Kusukisela namhlanje imidlalo yonke eye-hockey isike yamiswa kulandela ukuqansa kwenani labadlali asebebanjwe yi-COVID-19. Ucwaningo olwenziwa kwele South Africa lubikwa luveza ukubana labo abatholakala belomkhakha omusha we-Omicron kababi lenhlungu ezimbi ezingabalalisa ezibhedlela nxa kuqhathaniswa nomhlobo owe-Delta variant. Ingcwethi zesayensi zithi lokhu kungabe kubangelwa yukuthi mhlawumbe iningi labantu selahlatshwa ijekiseni yokuzivikela eye-vaccine. Ela Zimbabwe likuba inhlolisiso yokudinga ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 elakho kwamukelwa ngumzimba wabantu abadabuka eZimbabwe lasezwekazi le-Africa. Le inhlolisiso ikhokhelwa ngabenhlanganiso ezimeleyo e-Charles River Medical Group besebenzisana lezinye inhlangothi zikahulumende. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umkhokheli we-CRMG uDr. Tariro Makadzange uthi ijekiseni abalihluzisisayo phansi kohlelo lwe-Zimcovax yalungiswa ngabe-Serum Institute yakwele India njalo ngokwakuqala ukubona kusenziwa eZimbabwe.
This would be a good vaccine to test out and see if it works well and could potentially be a nice solution for this part of the world.
Lo ungaba umhlobo wejekiseni lokuzivikela elihle ukuthi silizame ukuthi lisebenza kuhle na njalo lokuthi kungaba indlela elungele umhlubulo womhlaba.
Omunye wabasebenza lo Dr. Makadzange kulolu hlelo uDr. Admire Hlupeni uthi ijekiseni abayilolongayo ayiqondananga lomhlobo owodwa we-COVID-19.
Ane mando yasinothi ye-Wuhan kwe-China.
Kulomhlobo othiwa ngowe-Wuhan endaweni yakwele-China. Kulomunye njalo umhlobo osiwubiza ngelokuthi yi-Beta variant owavuka endaweni ye-South Africa. Kungakho khonoko yikho okwenza ukuthi behlukane lamanye amajekiseni okuzivikela esiwuthola okwamanje aqondana lomhlobo owodwa owegciwane. Ehlobo lwe-Wuhan variant olwavuka endaweni yakwele-China.
UDr. Hlupeni uthi inhlolisiso yabo isasekwisigaba sakuqala njalo izaqhubekela phambili kuphela nxa kuthe kwabonakala ukuba akuyi kulimaza abantu lokho okuyabe kutholakele. Uthi basebenzisana labenhlanganiso ezigoqela e-Medical Research Council of Zimbabwe, Medicines Control Authority of Zimbabwe, Layer Research Council of Zimbabwe, njalo zontathu inhlanganiso ziyasuthiseka ngokuqhutshwa kwalinhlolisiso. Esinye isakhamuzi semzini we-Cordry Park kobulawayo, uMnumzana Abel Masina, upha umbono wakhe phezu kwalenhlolisiso.
Ingxenye engaba khona i-vaccine e-corona isenziwa ngama-Africans. Isenziwa njengokuthi yenziwe eZimbabwe la. Kuyabe kuyinto enhle kakhulu ngoba kuyenza labantu bangacabangela into eziningi ukuthi la ma-vaccine siwathola ngaphandle ukuthi maybe asenza ukhona angasenza khona thina okubi. Kuyasenza singakhathazeki engqondweni ngoba sabe sikwazi ukuthi i-vaccine le yenziwe khonapha, yenziwe yizizalwane zakhonapha. Khona ayinto enhle kakhulu.
Asanelisanga ukuxhumana lophethe uhlangothi olubona ngenhlelo zobhubhane lwe-COVID-19 elizweni uDr. Agnes Mawomva njengoba bekuthiwa ubesemhlanganweni. Kule mihlobo ethoba minwembili yokuvikela imikhuhlane eseyavunyelwa ngabe World Health Organization WHO ukuthi isetshenziswe emhlabeni wonke jikelele njalo eleZimbabwe elisebenzisa kakhulu owe-Sinopharm lowe-Sinovac wakwele China. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingu-Mavis Gama.
Kwezemidlalo, imuli yeqembu lenguqu yele-Highlanders namhlanje iqhube umcimbi wokubonga ophathe izikhundla ezehlukeneyo zobuqondisi kuleli qembu lakwezinye inhlanganiso. UNdumiso Gumede ngomsebenzi awenzele umdlalo wenguqu empilweni yakhe. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma ekupheleni komcimbi lo oqhutshelwe eClubhouse ye-Highlanders uGumede uthe akalawo amazwi okubonga akwenzelwe ngabalandeli beqembu leli. Obemele abadlali ababedlalela iqembu le-Highlanders sebathatha umhlala phansi unetsayi moyo utshele uZulu obethe gwaqa kulomkhosi kuba uGumede ubaphucule kakhulu ngesikhathi engumgcini sihlalo weqembu le-Highlanders.
Mina on behalf of the former players ndathanda ukuthi singama-players sithanda ukumbonga uGumede ngoba asenzela khona wasishiya sikwelinye ibanga eliphezulu yebo siyakwazi sina sakala ukudlala kwakungalamali enkulu ebhadalwayo kodwa ama rewards ayawa organizer ayimangalisa.
Umsekeli kasodolobho wakobulawayo uMlandi Ncube yena ukhuthaze abasakhulayo ukuba belandele isibonelo esenziwe ngugumede esokusebenzela umphakathi.
Lokho kuhle kakhulu njalo kukhuthaza abantu bakobulawayo ukubana siboyazisana sisaphila ukwenzela ukuthi abazayo abancane bebekwazi ukusebenzela isizwe ukuthi ukusebenzela isizwe kuqatshe kungakanani. Siyayibonga iminyaka kagumede yokusebenza esizweni njalo simfihlisela iminyaka eminingi aqhubeke esebenzele i-Highlander asebenzele uBulawayo. Asebenzele izimbabwe yonke jikelele kwabancane sithi hayi bonke lifunde ukuthi uyakwazi ukusebenzela isizwe kungelambadala.
Umkhosi wokubonga uGumede ngokusebenzela akwenze iqembu le-Highlanders uqoqwe ngabalandeli baleli qembu abakumagumbi amane omhlaba. Iqembu le-Highlanders lithole i-clubhouse lapho kuqhutshelwe khona umcimbi wanamhla. Ihofisi kanye lendlu eseluveve yokuhlala nxa iqembu lilungiselela imidlalo ngesikhathi uGumede engumgcinisihlalo waleli qembu utshilo kodwa wathi lokhu kwenzakala ngoba isebenzisana kuhle labanye elabo bezinkokheli zeqembu osaziwayo abakade bekhona emcimbini wanamhlanje ngababalisa uChinga Dube obekunguye umhlonitshwa kanye labadlali labaqeqeshi abaludumo ababalisa uKitso Nomela, uBenjani Marwari, uHarrington Shereni, uMatinda Ndlovu kanye labanye. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Sigqibeke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa silo umculi womdumo weRumba uChristopher Ncube ehamba leqembu lakhe leManzi Amnyama Sounds. Untungamile inkomo weStudio 7 usethulela lolu daba.
Singo ka Christopher Mazolo Ncube elesihloko esithi kunzima empilweni. Nansi linsizo yakumamina echolocho izethula.
Salbonani, salbonani mahlabezulu. Kuzindawo zonke ezibabe ekhaya lapho enzalwa khona nalapho eSouth Africa lapho emfeshe ngakhona. Abanye bayazibuza ukuthi kanti ngubani lona ozibiza ngemanzi amnyama. Imanzi amnyama ligama engiyengalithanda kakhulu ngoba ngumfula engikhulele kiwo. Nginatha amanzi akhona ngumfula nje ngithi ngengikhule nje ngenza yonke into kiwo.
Usulesikhathi esinganani usemculweni?
Kudala ngisendimeni yomculo, kudala ngihamba le ndima. Awuqala ekhaya ngisasemncane, wasengiyekela ngoba isimo sasingekho kahle. Ngabuya ngaqhubeka ngaza ngapha eSouth Africa, ngabuya ngadibana nendodana kamamkandla. Ngaqala lapha engangigcine khona, ngaqhubeka le ndodana kamamkandla, sasebenza sonke kahle, sisebenze sonke kahle kuma-albhamu wonke lawa awakhiphileyo ngisho neyanale yamandla ayikhiphile, bengisebenza naye, besebenza kahle kakhulu.
Uthi wena kunzima empilweni, ukhuluma ngani kahle kahle kulingoma?
Izinto ziyenzeka empilweni ezinye siyazibona zisenzeka, ikhona engakhetha ukubhala isihloko sasathi kunzima empilweni ngoba kuningi osokwenzakela empilweni yami okungiphatha kahle nokungamphathi kahle, nengibona kuphatha abantu kubi kwenzakala ebantwini njengoba siphila nje.
Mawufuna
kimi umculo uyatholakala enambeni +27 766 977 326. Ngiphinde +27 766 977 326. Yikho lapho nitholakala khona ndakubo. Facebook kona na ku WhatsApp na kuma music store uthola umculo wami cela isupport ukuze ngiqhubekele phambili kubo bonke abantu bakithi
hayi ke siyabonga Christopher Mazolo Ncube ihamba leqembu lakhe lapho Elements amnyama sounds
singihlukanye isihlobo othe sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela abadabuka emhlobolweni weMandebeleni baveza imibono ehlukileyo ngokunanzwa kwe-Unity Day. Umcimbi wokukhumbula ababulawa ngumbhuqazwe weGugraund obuqoqwe yinhlanganiso eyebhejhu likaZulu namhlanje umisiwe ngamapholisa. EleZimbabwe liqhuba inhlolisiso yokudinga ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 elakho kwamukelwa ngumzimba wabantu abadabuka eZimbabwe nasezwekazi le-Afrika. Siligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngumphrofethi Jeremiah isithi asidibaneni ngo-6 kusasa ekuseni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.